soku izika dilendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kumbimbitho 2024 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indlela isengo zempahla ezikhwela ngayo bazimpilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi lenzuzo abantu abayitholayo.
Ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abavele bebhekane lendlala embi lonyaka ebangelwe yikungani kuhle kwezulu.
Ziyabuya zizele ngintando yazo ilokhuzeni impisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe lebatshela bedathi salincedisa salincedisa vele kuhlale kunjalo lapho.
Uzulu wenyakatho yemandebeleni ukhala ngokuthi kahlawulwa nguhulumende kumbe ukuthola usizo lokwelatshwa lapho ethe walinyazwa zinyamazana zasendle kumbe ukubulawelwa izihlobo. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla laseMelika eleAtlanta Black Chambers uphele namuhla eHarare. Amacelo omabili elovelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye eziyisikhombisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla lakwelemelika eleAtlanta Black Chambers oweZimbabwe USA Business Forum oqhutshelwe eHarare phakathi kwensuku ezine ugqitshwe namuhla amacele omabili elovelana izivumelwano eziyisikhombisa zokusebenzelana phakathi kwamankampani amazwe omabili. Amankampani akuleli ayingxenye yesivumelwano lesi agoqela eZimtrade, Tel One, Lande Mtande kanye le Rosen Properties. Awemelika wona agoqela AMI Group kanye le Impact Business Solutions. Iqula lemelika liphakathi kokwethekelela amazwe ambalwa asemhlubulweni weZansi yeAfrika. Lidinga amathuba okusebenzelana labo somabhizimusi balawa mazwe. Osomabhizimusi laba basungule uhambo lwabo ngeviki edluleyo kwele South Africa. Besuka eZimbabwe namuhla balubhekise kwele Zambia. Umhlangano wabo lo bawuqoqe besebenza lohulumende weZimbabwe lezinye inhlanganiso zabo somabhizimusi. Omunye njalo umhlangano wokubuthanisa osomabhizimusi lamankampani amazwe omabili oweZimbabwe USA Business Forum uzaqhutshelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngomfufu lonyaka. Iofisi yomanyano we-United Nations ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo emhlabeni jikelele. E-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, i-OCHA, ithi ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi abavele bebhekane lendlala ephehlwe yikoma komkhathi. Ithi njalo ngozibandlela idola leZimbabwe lilahlekelwe ingxenye yohlonzi lwalo i-50%, okudale ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele ngesilinganiso samakhulu ayisithupha i-600% ngozibandlela. Sikhuluma nje imali yeZimbabwe iqhubeka igukuteka njalo idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola aseZimbabwe angamachumi posi amabili 20,000. Ngamanye amazwi, i-$100 ithengwa ngezigidi zamadola eZimbabwe ezingamachumi amabili i-$20 million. I-OCHA ithi ngozibandlela njalo ukudla kukhwele ngesilinganiso samachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi eleZimbabwe yilo elilokudla okudula ukwedlula amazwe wonke ase-Afrika lilandelwa ngele-Egypt. Emhlabeni jikelele iZimbabwe ihlezi kuzinga lesibili ikhokhelwa ngele-Argentina. Umzekeliso, i-2 kg echukela eZimbabwe ehlelwe ngentengo yamarandi futhi kusiya ngendawo ibiza i-60 rand, kuthi i-10 kg yempupu yona ibiza i-115 rand. I-50 kg yempupu ibiza 600 rand. I-kg yenyama ibiza 70 rand, kuthi inkukhu egcweleyo yona ithengwa nge-85 rand, kusiya ngendawo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi ngempela isimo sibi.
Isimo sibucayi kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi indlela intengo zempahla ezikhwela ngayo emavinkilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi lenzuzo abantu abayitholayo bengabe ngabasebenzayo kumbe abazisebenzayo. Ingakho-ke nxa intengo yempahla ikhwela kukanti abantu bevele bengelamali ezandleni zabo, kwenza isimo sibe sibi kakhulu. Sikhangele kakhulu endaweni ezinjengemakhaya lapho abathembele khona kakhulu ebantwini abasemadolobheni ababambabamba lapha lalaphana. Nxa bevele bengelalutho abantu abasemadolobheni, kuba nzima ukuthi bazinakekele bona, bephinde njalo banakekele abantu abasemakhaya, kungabe ngabadala, kungabe kuzimbili zabo ezisemakhaya, kungabe kuzintandane. Kwenza njalo futhi kulimaze esingathi ama-access to ama-social services, kungaba yimfundo, kungaba ngezempilakahle. Ngoba nxa uvele ungelamali zokwentengo yokudula kwentengo ezitolo, angeke wenelise ukuthi uhambise abantwana esikolo, angeke wenelise ukuthi uthenge imithi ezibhedlela. Kunzima kakhulu isimo sisebangeni elibi okumangalisayo.
Nxa ungasipha umzekeliso kumbe imizekeliso nje yezinto ezimbalwa ezimqoka ukuthi zibiza malini?
Sina sikhangela izinto ezinjengabo mpuphu, kuya ngokuthi ungaphi. Asikhangele ukuthi emakhaya lapho abathembele khona ukuthi bazakuyathenga impuphu kuma-growth point. Nxa-ke abantu sebeyiwoda kuma-growth point, asithi enjengelupane esenta kumbe enkaya esenta, etholotho esenta, sebeyisa emakhaya a-about 90 to 100 kilometers, ufumana ukuthi abantu basuke bayikhweze ngokusekhulwini singathi 100%, ukuthi nxa iwode nge-$5 or $6 ingathi ithengiswa nge-$12. Kukanti labantu labana basuke bekhangela ukuthi indleko zokuhamba zisiyathenga impuphu endaweni ewumango edlula ikhulu lamakhilomitha kugcina sokudula kunokuthi bazoyithenga ebantwini ababalandayo kodwa sebekhweze ngokusekhulwini. So impuphu singatho ukuthi yeyiye nezinye zempahla esezikhwelile enjeabothukela lakho kuyakhwela kunzima kakhulu.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Sixoxela ekobulawayo.
Yeah.
Inkokheli zomdabu yesabelweni semathebeleleni North zikhala ngokuqhubeka kwabantu bebulawa lokuhlukuluzwa lokulinyazwa zinyamazana zasendle kodwa kungela nhlawulo kumbe usizo olugoqela olokwelatshwa abalutholayo kuhulumende. Unokuthi abadlamini uyalandisa.
Inyamazana zendle kakhulu izilwane lempisi zibikwa zihlasela izifuyo ezibayeni kumbe emadlelweni kuthi indlovu inyathi kanye lendwangu zibikwa nazo zilobisa ezilimeni. Walibamba lenduna umvuthu umlisa uBishop Matata Sibanda uthi loba uhulumende wathembisa ngomnyaka ka-2022 ukuthi uzakhokhela abalinyazwayo indleko zesibhedlela abuye njalo aphathise kwababulawa zenyamazana lezi sekuze kulamuhla lokho esiyi izwelesisithembiso.
Ababasizwela ukuthi udlelwe bawukhompasethe ngako sihluphi.
Usobhuku wemangweni we-BH 36 umnumzana Joshua Ncube yena uthi izifuyo seziphele du.
Ndabeni lamahlofu amaningi lenkomo nilembuzi but akusela lutho okuthi alibona kuthi kungenzakala njalo kube lokuthi angabe kukhona esikubiselwayo.
Omunye njalo usobhuku umnumzana Wandaweza uthi bayazama ukubika lezi nhlupho kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwezemvelo olweForestry Commission kodwa akulalutho olwenziwayo.
Ziyabuya zizidlele nje intando yazo ilofuzeni impisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe liye batshela bedashi salincedisa salincedisa vele kuhlale kunjalo lapho.
Usobhuku Victor Ndlovu uthi ukungakhokhelwa ngemva komonakalo yikho okuletha ukuganga ebantwini.
Mina ngingabulala inyamazana egangeni apha ngiyabotshwa kodwa isilwane singabulala inkomo yami ukhulume akulalutho bantu abakuyakutshela lona yikuthi ebuhlungu ukuthi bathi ndawo ukuthi banobandlululo izinyamazana ziqakathekisa umuntu angaqakathekisa.
Ephendula enhlupheni lezi kanye lesithembiso sikahulumende sokukhokhela abasuka baphanjaniswa yikufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle unkosikazi Patience Gandiwa ongomunye weziphathamandla kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwenyamazana olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority uthi sebephezu kwalokhu.
Because the policy framework for wildlife, which is under review at the moment, was not providing for any compensation.
Okwakhathesi siphezu kokulungisa umthetho wezendle owabunjwa ekuqaleni kuka-2000 ngoba wona awuphawuli ngokuthi izakhamizi kufuze zikhokhelwe ngoba inyamazana ngezomuntu wonke. Uhulumende njalo galamali yokukwenelisa lokhu yedwa ngakho sisadinga ukuba imali yembadalo le izavela ngapi.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana okukhona phakathi kwenyamazana labantu lokhu kuqhubekela phambili lokhu kubangelwa ukugugudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezihonqeni ukungabiyela kwazo kanye lokuguquka komkhathi. Abohlangothi lweZimparks labo babika okufanayo besithi nsuku zonke kundawo ngendawo bayathola ucingo loyabe esebulewe kumbe walinyazwa zenyamazana lezi imibiko yokubhidlizwa kwamabele lezifuyo kanye lokulwisana emthonjeni yamanzi. Izakhamizi zithi zifuna ukuphathiswa kizo zonke inhlupho lezi kodwa abeZimparks bathi lokhu kunzima ukuthi kufezeke kalula ngoba labo kabatholi inzuzo eneleyo emsebenzini wokulondolozwa kwezendle. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngiunokuthaba Dlamini.
Kwezemelika ibandla elibusayo lakwele Israel elelikhulu selisole kakhulu amazwi omkhokheli wamalunga edale lesenethi emelika umnumzana Chuck Schumer ongumJuda yena othi inhloko kahulumende wele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usehlulekile ukubusa kuhle ngakho kumele ehle esihlalweni kwenziwe ukhetho olutsha kulelo lizwe. Ibandla leli lithi ele Israel lilizwe elipheleleyo elilandela intando kaZulu ngokunjalo lithi kalisoze lilalele inkulumo kamnumzana Schumer. Abebandla eliphikisayo emelika elama-Republicans labo basole amazwi kaShuma besithi kungenela embusweni welinye ilizwe elizimeleyo. Amazwi kaShuma aza ngesikhathi kulabanengi eMelika asebesola kakhulu impi ye-Israyeli lebutho leHamas elakwele Palestine. Yona isibulalise abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu, iningi kungabantwana labesifazana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, amazwi kababa uChuck Schumer being the highest ranking Jewish representative in America abe straight to the point. Ngoba siyakwazi ukuthi all these years iIsrael yayingazake itshelwe iqiniso liye America in public fora njenge Congress okwenziwe ngubaba uShuma. So mina engubonayo sibone iprotest vote eMichigan ngoba sibona ama polls akatheza khuluma esithi yena ubaba uTrump ungathiwa uphambili kaPresident Biden nge 3 or 4 points. EMichigan okuhlala khona abantu besi-Arab abavela khona ngale emazweni, lamanye ama-crucial state ngathiwa supporta iPalestine ngokubulawa kwabantu abadlula over 30,000 okwakathesi labantwana labomama abangela anything to do le mpi le ehambayo. Ngibona mina ubaba uNetanyahu ngathiwa ufuna ukuthi uTrump angene kuWhite House yikho engalaleli kumaDemocrats. Abona laphana umongameli Obama ekhona umnumzana Netanyahu laye wayenza khonoko okuphonguqala izinto zempi thunja amaPalestinians ngabomo. Sabona futhi ukuthi lapha in the past 2 years yena uNetanyahu ubenika iHamas ama-allowances yokuthi athenge izikhali from Qatar eyenza ngababomo ukuthi aqalise yona le impi. Ngokubona kwami,
ngokubona kwakho, udaba lweIsrael luzaba lomthelela na kukhetho oluzayo lweMelika?
Izinto lezi befuna ukuthi kube le ngathiwa le confusion lapha eAmerica ngoba sokuzaba lokhetho ngoNovember. Hayi, bamlongisile isikhathi sisasekhona ukuthi hayi lokho akwenza iveleka akuyenzi. Kumele angayenzi into aziyenzayo ePalestine ephongubulala abantu abangela ndaba and enza ukuthi abantu babe le fear yokuhlala lapha abazalelwa khona. So hayi, mbona ngathiwa this is a very very pivotal situation yenziwe na ngubaba uShuma.
Umnumzana Tim Moringayi ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ophethe wesikhatshana uhlangothi lweMelika olubona ngezombusazwe kuhlanganiso ye-United Nations u-ambasada Robert Wood uthi kuyadanisa ukuba inkokheli yakwele South Sudan kayivumelani ngokumele ikwenzele uZulu. Uthi kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe ikakhulu ekulungiseleleni ukhetho. Khulunywe ngohlobo lokhetho oluzaqhutshwa ukubhalisela uZulu uvota ukungenisa ababaleka emizini yabo kwezokhetho ezomvikela ngesikhathi sokhetho. Abazalungisa udaba lokhetho uma kulokuphikisana lokuthi ukhetho luzaqhutshwa nini. U-ambasada Wood uthi ukwehluleka kwenkokheli yakwe-South Sudan ukuveza kahle ngezokhetho kutsho uba eleMelika lingeke lanika ilizwe leli imali yokhetho. Uthi imali ekhona eyokhetho kumele isekele ukhetho olukhululekileyo njalo oluzasekelwa ngumuntu wonke kule-South Sudan. Uthi kumele ele-South Sudan linikwe imali uma lizinikela ukwenza ukhetho olubalulekileyo ukuvikela uZulu kube njalo sokusiba lenkululeko kulelo lizwe. Konke lokhu uthi kuza kwenziwa inkokheli yaleli lizwe ingaveza ukuba izimisele ukwenza okufunwa ngoZulu ukuqela ukusungula inhlanganiso ezizimeleyo ezaqhuba ukhetho. U-ambasador Wood uthi kumele uZulu avunyelwe ukwenza santando kwele-South Sudan. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kube nenhlalakahle njalo kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Uambasada uthi uthi elemelika lijutshwa ngezomvikela elizweni leli ngoba kuyamemetheka ukuhlaselwa kwabantu njalo kungaqhubekela phambili lokhu akungeke kwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Uthi bakhathazwa kakhulu yikubulawa kwabantu ababekaphose ikhulu 80 esigabeni se-Warup State lase-Abia lapho njalo owabulawa abebutho le-UNISFA. Uthi kumele urhulumente wakwale South Sudan ahlolisise udaba lokubulawa kwabantu laba labebutho le-UNISFA. Uthi kumele bajeziswe abenze lokhu bengabanjwa. Ukubaleka kwabantu ezindlini kuhlupha elemelika elithi kumele abantu emhlabeni wonke jikelele bencedise labo abahluphekayo abasabalele ehlathini lezinye indawo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Zogu isikhathi sembiko yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumele yona nge WhatsApp.
Ngithiwa Studio 7 kungilele mthwakazi omhle. Kuyavotwa laphana ngoba seSouth Africa abalalela uKhozi FM. Ndivotele icawa lakithi lapha ezindlela ziyamluma kuthi necompetition lapha kuthiwa yi-Mother of All Maskanda Festival. So umculi wakithi uzindlela ziyamluma nguyena yedwa ocula umculo kwamaskanda okhona laphana okukhethiweyo ukhona kula icompetition. So selicela nimvotele bantu bakithi. SMS utayibiza njengana bathi 150. So SMS igama lakhe SMS zindlela yamluma ku 44893 so ungayenza kanjalo uyavota noma kangaki so uyavota noma kangaki SMS SMS kaningi ngendirect officer ngayo so ama SMS yiwo azayenza ukuthi awine so siyacela abantu bakithi lonke ukuwina kwakhe kuwina kwesizwe sakithi sonke so siyacela ngomoya wesonto ngiyabonga ngamasenga lakho obulawa ephumule emadokini ngiyabonga
Studio 7 linjani badala linjani thina siyaphila hayi thina sesikhathele ngohulumende lo hayi akalancedo akalani uyasitshontshela uyaphonga uveze okuyimithetho okungaqedakaliyo nxa sefuna imali umuntu engaba nguminister of police sephonga ukuthumela amapolisa ehlala emgwaqweni omunye engaba nguminister sesikhathele sesitshontshela izinto zethu izifuyo zethu ziyafa sidibhi hayi nakahambela oba mina ngagwalo sesidiniwe thina
Studio 7 sawubonani balaleli nabasakazi angivele ngenhlala edabeni sikhala ngendlala amathebelele mnode elupane esibombo sicela usizo lokudla elupane amathebelele mnode esibombo sicela usizo Studio 7 indlala ebahlila akunamanzi akunakudla inkomo ezifuyo sizodlana abantu siyodlana sicela uncediso sengathi le ode yami ngadlula ifike nalapho kumele ifike khona ukudla kuyofika nase sibombo sithole ukudla siyacela Studio 7 abantu bayalamba lapha ngaphandle kazi uhulumende uhlaleleni engabona ukuthi kuyalanje waye uhulumende angasheshi ukwenza abantu bangakazi befe ngendlala ngoba uzothi ecala ukusukuma abantu sibebulawa yindlala ngiyacela Studio 7 ngiyacela kakhulu leli upane esibombo sicela usizo kakhulu
Studio 7 basakaza bahle siyalithanda ngendaba elisinikeza zona lapha mina ngicela ukukhuluma ukuthi lapha iZimbabwe ezilonke kule zanu PF embusweni akukho lapho siya khona sizofa indlala eZimbabwe siya kuSomalia ngendaba yezanu le mana into yonke sinayo gold sinayo everything sinayo ukuthi singavusa ilizwe abantu bengafi ngendlala kube nemisa eziphelela but ngoba sifuswa ngamasela sizofa
sawubona sonwali njalo Studio 7 njalo thina siyaphila Studio 7 ngithanda ukubingelela nje Studio 7 nabathokoza abahleli lisethe indaba ngokunjalo zizinhle ngithanda ukubingelela njalo ntingamle inkomo omakhelwane wethu laphana lami sifike eplumtom lo mbuzo laphana ngicela ke nidlulise la mlezwami ukuthi uma kuthiwa iZimbabwe iyalungisa izitrada zilungiswa kuphi ngoba ukusuke eplumtom kusiye ebhode emaitengwe azangazi ukuthi kuyalungiswa angazi noma indawo lele kabazake beyibone yini sise sozolaza sibe ngaka itharasi ayiyazela ebotswana lasegoli kona sesouth africa ayizingabona itharasi nsize esouth africa anyazi thara ngicela ukuzwa ukuthi kanti le ndawo ayikhanye yini lati like sinakekele
labo bekungabalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilanga ukusithumela enu imbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, faka nisicelo njalo kunombolo ezifanayo ezithi +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu elisha lomculo wesintu elisibiza ngokuthi Matojeni Melomaniacs. Leli qembu libunje ngabaculi abaludumo abakobulawayo. Nangu Ezra Chisa Spanda we Studio 7 exoxa lomunye wamalunga aleli qembu uNomathamsanqa Mkhwanazi.
Matojeni Melomania singene njengesavungisane kwezomculo asizwe ukuthi vele ngobani abacula ku Triple M
iqembu elilama members i5 uthandeka Jele noma Thamsanqa Mkhwanazi kukuleke Sibanda Ntabisi Moyo bekezela Sizibo yibo ke aba ama members aweqembu leli iMatojeni Melomania. Iqembu leli silisungule ngonyaka ophelileyo 2023 ngo-March. Silisungula silomnewethu obased osithiza uNqobizitha Nkomo.
Kona ukuze abaculi abalodumo kangaka bahlangene babumbe leli qembu waqala njani?
Leli qembu vele elihlangene intshantshu zodwa abantu vele abasemculweni kudala, kodwa sacabanga ukuthi sihlanganisene amagama sifuna ukuthi wathi singapheka into enjani, wasekuphuma-ke iMatojeni Melomaniacs.
Ethi umnyaka libunjwele liqembu lamemwa kuzocula phetsha kolwandle e-Europe selikumemiwe njalo ke lonyaka
ngoJuni July sizahamba futhi labuyela futhi kwele Austria sizakuya lase-Italy omanye umculo wethu ngoba sifuna ukuthi sabele ngezinto esizazifundisa sizafana sizifundisa abantwabethu abazukulu bethu.
Ziyokuninga leli qembu leMatojeni Melomaniacs bangalithola nganoma
Matojeni Melomaniacs yiyo ihandle yethu kuFacebook. Matojeni Melomaniacs siyacula emshadweni, siyacula kuma corporate functions noma ngaphi. Hayi akula event esingathile asingeni, singena nje kuzo zonke indawo.
uNomathamsanqa Mkhwanazi ngunye besikhuluma laye mele qembu lakhe leMatojeni Melomaniacs.
Matojeni Melomaniacs abehlabela kamnandi lingakhohlwa ku live talk namhlanje sikhangela ukutula kwezinto osokwenza impilo yabantu abaningi abavele bebhekane lendlala ibe lukhuni ngamandla. Kwanele olivalelisayo, Ngontungamilinkomo, Lilanga.